Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lechona njani mthakazo muhle, livuka njani mthakazo muhle. Hola mukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China, lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi 2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China, lapho ake walaliswa khona esibhedlela owenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphephandaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungokukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China nguntulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China, lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga. Direct from Washington, the voice of America. Inengi lithi u-2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa, kungenwa nje emnyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalitshumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya, kodwa abanye bangena ezitaladeni. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka-14 ngoZibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amatsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalitshumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abaningi babotshwa njalo sikhuluma nje baningi ababikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba lawokubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu laba kwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapholisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi sathiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Atuzi batshayiwe ngamapholisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coltart. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sikhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokhu esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongupresident olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala. Othi the voice of the people is the voice of God. Ikonoko yiko sihamba ngakho. Zimbabwe is open for business. Yiko kuhamba ngomnangaba. Buyanini abantu bephandle singabhilini isolation. Kodwa abantu baphosele izipanela bayakhiya ukuthi abantu bashuphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umoyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lapho icu sifika siyidola, namhlanje sifika sesiyi-$25. Lapho icu impuphu, i-5 kg $2 something, $3. Namhla i-5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo, bengivalelwe ngumnankagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabantamba amanga ukuthi lantshontshe ikhethu. Umugabe lokhu ahlalayo ekhethweni from 1980, ulabantu abathathu nxa ngaphosisi, abathanda nge-treason, omunye wangkhona wayengutshwangirayo. Namhlanje uMnankagwa lokhu engenileyo, sesingu-23 abalandeli be-MDC lapho elithatha khona bo-treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapholisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kulendlala ehlasele abantu abayizigidi pose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo emnyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo iningi lithi likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Impiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphathintambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba leziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala lawa njalo bazawatshutshisa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebewaphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. Inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo iningi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le, abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe namacala abalandelelayo ukuthi asetshenziswe, kodwa kuhle kakhulu ukuba abantu bachutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangkhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi basale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi esitokisini labo bantu wakhathesa ukwabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamchuchisi ukuchuchisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labachutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuza sebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abachutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungadlulisa samacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe belecala lezopolitiki basuke kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo, kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokuchuchisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini, kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olulwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yukuthi nanguyani ubani obotshiwe sejutisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayeyitshontshile siyithethwe, sisakhe izikolo lezibhedlela nemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlalweni phezulu, kungaba kuhle lakho xa ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini uhambe amakhiya phoseliyothathati. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi khona umuntu osalwesabayo ugatsha lokumisa inkohlakalo, ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osethuthisiwe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamchuchisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwana ophethe ugatsha lwabashushisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguye okuphatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguye ongunumber one kulapha ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabashushisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapha angafakanga khona, kuthi nxa esesehluleka usumangala lawe engathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abachuchisi abazalandelela amacala wonke.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Inkundla yenewzimbabwe.com ithe kulepholisa elifileyo ngomgqibelo eKadoma ngemva kokuhlaselwa ngotsekeja abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. ipolisa leli belilinde e Good Hope Mine yona ebikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Peter Haritatos. Inkundla ezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokugancela ewayeni esemdulini weQueen Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCowdrey Park. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli, igama lami ngihlanganani ngakwaNcobeni lapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya. Isimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo okuhlungu kakhulu mpela ukuthi-ke ma sibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lathi sibona isimo sezomnotho lesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singalako ukuguquka kungekho nguquko kubuhlungu kakhulu mpela kuyikuthi-ke uhulumende yena lokuyena esiphethiyo into ezathanda ukuthi ngiyitshene nje abalaleli bonke umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo oyi kuthi ke uhlupho esilalo lo hlupho esiyaqhubeka silalo ukuthi akula investor ezavuya izo investor kulela ilizwe ma sisaselo khulumeni nalokhu nguye ophetheyo ngoba ama-investor akabhekelelanga ukuthi ubani onamandla angakanani kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isefu kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ingene lapha ifake imali yayo ngoba sia high risk lela ilizwe maybe ngareta maybe number one imhlaba wonke kuba le risk nje yoku-investa lapha ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona okufanele babe ngama key players kulowo mnotho basidelayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje as a whole. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla walela ilizwe.
Salibonani basakazi bakastudio 7 minegama lami uJotile Moyo obuya kota bona umfule ngiphuza kungusimukhwe sobhuku wami kungunjakulo Moyo. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana baseZimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekizwe lakubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle uNkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni laseZimbabwe sibuyele ekhaya singabaphilileyo. UNkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi bakastudio 7 labalali bakastudio 7 hhayi siyalibingelela bakithi njengoba sesidlulele ukhisimusi okomeka ngaka singakaze simbone thina abanye lokhu esazala yikho lo okhulumayo ngubakwena ophume ejawunta umntwana ezotsho umntwana wekerila nguye okhulumayo bakithi ngifuna ukuthi ngibone ngikhulume ngombono wami ngale ndaba yokuthi u-2020 bakithi mali bheka kahle nani abantu bezimbabwe angeke abe ngcono u-2020 aza izohoma wes ngoma mbheli into yokwezihoma wes ezilongu sabusa yona leyi iphathi yabo abathi izanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzobuye lamanje lokhu ithengisa abantu ukuthi ibekezelani yini ukubekezela kakhulu bakithi ngakuya ngami ngabe mina ngithi akele imise abantu abafana nogawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo ayezama ukudinga ukukhuluma nabanye abantu bezalo mhlawumbe abangcono abanengqondonyana siyazi vele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe basebenzela emaphoketini abo that's why bavala imali yonke eyangaphandle yayisiza ukuthi ingasebenzi bavala ama-USD ukuthi angasebenzi kodwa emakoneni athathwe emabhoda kubhadala ngayo kodwa bathi ingasebenzi phakathi ezimbabwe kodwa emabhoda bayithatha yakhona phana ezibabe phakathi emakhemisi iyasebenza into yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo okhulumayo ngisemphana umoyo bazale esigabeni sasenkefe eZimbabwe eGwande laphana. Hayi, thine kusemuzi nje sizwela kwabasekhaya, thine sisegoli lapha akunzima. Akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kasikanti ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtefe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana. Siyambulisa uNotho labo bonke abafowethu abasemawale labazukulu labantwana, siyabonga.
Sanibonani, sanibonani, ngendawo ngendawo bantu bakithi. Mina-ke igama ngumavusi, nguvusi, ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ekhaya kuseLupane eMzola khona. Hhayi bantu bakithi, siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana koBulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha mpela. Amanzi, yey, abantu sebehlale 3 weeks, ikakhulu lapha emagwegwe, hhayi siyaxela bakithi, yey, abantu bayahlupheka abantu bakithi madoda. Hawu, siyaxela ngempela ukuthi kulunge laphana, singazi u-2020 lo ukuthi uhamba kuzohamba kuthini. Sisibe bethatha umbuso balela, nakho ibizwe seligoqe ngamadoda. Kambe kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwele Melika elidume ngokulwela amalungelo abensundu, umnumzana John Lewis, uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane, i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine, okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abanengi. Omnumzana Lewis lilunga lebandla lama-Democrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ekudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose 100 izolo kwele Somalia sebehanjiswe kwele Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni leTexas izolo ngemva kokudutshulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutshulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutshulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka, kwafa abantu abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzoba Nzincube.
Yabona, into yembhobho le eAmerica izwisa usizi kakhulu umnumzana Nkomo, ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons onalawa eMelika lapha. Uzathola ukuthi i-problem ekhona lapha e-America ngendaba yembhobho leyi umnumzana Nkomo ukuthi it's in the constitution, kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lo mbhobho ahamba awuthwele, uyabo. So njalo lokho kutshengisela ukuthi kungani phezu kuku constitution ungani into yakho nifuna ukuba samwatha ngani human right ilungelo loluntu uyabo. So iko kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha unlike amanye amazwe amaningi anjenga sithi eNew Zealand so abantu abone eNew Zealand laphana kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu 50 kwathi uPrime Minister weNew Zealand washo bavuka betshintsha umthetho because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons. We have ukuthi uhamba uthwele umbhobho yiproblem kuphela lapha ekhona. So iko abantu behlala bedutshulwa bebalana phela ungene eAmerica lapha ungena uthenga umbhobho eAmerica kufana lokuzingenela emagrocery uzithengela isinkwa. Uyabo yiproblem ekhona nje kuphela lapha Mr. Ngoma.
Ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcine seliguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho?
Ya uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu ngoba yiwe hlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress and sakubona nje kusehlula lapha emalangeni nje kuphela because anti yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyacina kudividana ama-Republicans ngaba maningi and then ama-Democrats ebesehlela ukuthi athole ivoti yakhona ukuthi injani ipase. Uyabona yi-problem yakhona. But ama-Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo kathesi nxa bengathola ukuthi sibebe le majority njengoba sibabona ku-House of Representatives bephinde beyithole futhi ngale ku-Senate hanya wabona ukuthi bengayiphusha umthetho lo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kanjani ntaka zomuhle siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukeleyo siyabonga siyayibona imbiko yenu kulori Joyce Maphosa uthi wena happy new year in advance kuzoba lo Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena amavuko Nkomo Rejoice Maphosa njalo uyaphinda uthi morning Mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utsho mina oro utsho bani. JB Mduli uthi amavuko kankomo sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha amukele ukuthi sebehlulekile udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni ugawule kanti ngumuntu noma yisibungu kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi yifirst born kamnangakwa. Clement Ndlovu uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group. Angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngoChamisa lo Nangakwa. Makhaya sinazo besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke Mthwakazi, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Uqala ezesishona ngo-7 kulandele ezesintu ngowafasta. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo Muntunga Milinkoma. Bichone kuhle.